Ababili bala malunga etale le parlamente unkosazana Thabita Khumalo lo nkosikazi Lillian Timvians yibo abakhweze udaba lokumiswa kwabo umsebenzi bephikisa inyathelo elithethwe ngabe MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe. Igqwetha lababili laba umnumzana Charles Kwaramba ulandisa phezu kokwenzakale emthethwandaba.
The matter was heard last week. What has since happened is that the court has handed down judgment.
Lolu daba luziwe kuviki epheleleyo. Okwenzakalayo yikuba umthethwandaba sowethule isinqumo phezu kwalo. Umthethwandaba uphe isinqumo sokumisa iqembu labo Douglas Munzura kanye loKhuphe ukubeka amalunga abo endaweni yalawo abawasuse ezikhundleni ababalisa uKhumalo loTimvios. Yikho okwenzakeleyo.
That is what has happened today.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uDr. Nkululeko Sibanda, uthi besivele singekho isizathu sokuthi omaKhuphe bavunyelwe ukuthatha lelo nyathelo.
Laba abazama ukuhlukumeza uPresident Nelson Chamisa benza lokho ngoba befuna ukuthi bamhlukumeze nje kuphela, bezama ukuthi bethusele abalandeli bakho ukwenzela ukuthi banga lilokhu bemsekela njalo behambisana laye.
Kodwa isikhulumeli kucele le MDCT umnumzana Douglas Munzura utshele intatheli izindaba kunsukwana isanda kwedlula ukuba balawo amandla okwenza lokho njengoba kuyibo inkokheli uqobo ebandleni le-MDC elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Richard Tshwangirai.
Out of the 111, we have jurisdiction over 103 members of
phakathi kwabayi 111 silamandla phezu kwabayi 103 kumalunga edale ziphakamene. Kasilawo amandla phezu kwalabo amalunga awe-PDP othendayibiti omagcimure labanye babo. Kasilawo njalo amandla kumalunga edale lephakamene awebandla le-MDC elikhokhelwa nguWelshman Ncube.
Members of Parliament belonging to MDC Welshman Ncube.
Ingcwethi kwezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi ukudonselana lokhu sokuphambanisa ukusebenza kwamalunga asedale.
Nangu phela bafuna ukudla, bafuna ukuphilisa izimuli. Lokhu sokuhle kujengisa sobala ukuthi hayi abantu basebekhangela imisebenzi yabo kuqala kulalokho abathi bona bayafuna ukukwenza ukulwela abantu babo. So kathesi kuzabangela ukuthi olakho alakho empilweni awuyakwanisa ukuthatha elinye inyathelo. Lo onguyokhangelela ukuphila ezuza imali ngokuba ngu-MP sizabona futhi ethatha icele lokubuyela ephalamenti esephikisana nalokho obekufunwa libandla lakhe.
Esinye isiphathamandla se-MDCT umnumzana Nixon Nyikazino uthi lokho osekusenzakala ayisikho okukhangelelwe nguZulu.
So thina njenge-MDCT eyafungwa mhlaka 21 April 2018 eSandton Square koBulawayo sithi lokho vele akulunganga. Ukulumente vele uma efuna i-multi-party democracy kufanele ukuthi eyekele amanye amabandla ukuthi benze izinto zabo.
Isinqumo somthethwandaba we-High Court sethulwe ngumahluli uJustice Joseph Mafusire. Amacele omabili aphakathi kwempi yokudonselana emadale emithethwandaba kubangwa ubukhokheli. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba omaKhuphe bebhalele ephalamende besithi amalunga amane awe-MDC Alliance athi unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Charlton Wende, umnumzana Prosper Mutseyami kanye lonkosikazi Lillian Timvias amiswe ukuba ngamalunga ekhona kuleli dale okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.